Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi kufontu likazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, njengokuthembisa kwethu, lamuhla sisungula uhlelo lapho esikhuluma khona ngembali kamnumzana Joshua Nkomo. Wathengisa isizwe sikamthwakazi na?
Unkomo laphana wabona ke iground ibulala abantu babengelazikhali kutshiswa abantu betshiselwa imizi abantu bebulawa kubi ngathi zibulawa inyamazana.
Kungaba kwabangelwa yini ukuthi indawo yeKaripa iphiwe leli gama yona ingeyamatonga?
Ukuthi kaliba ngesithonga kutsho ukuthi sikhuluma esindebeleni sikhuluma leliba ukuthi kaliba kutsho okuliliba okuncane.
Kulungiselelwa umbuthano wokukhumbula inkosi umzilikazi izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Njengokuthembisa kwethu, lamuhla sisungula uhlelo lapho esikhuluma khona ngembali kamnumzana Joshua Nkomo, owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe. Unkomo nguye labanye bakhe abaqala umzabalazo wokuzikhulula embusweni wabahuquluzi benotho. Inenge libalisa umhlaba jikelele lalikhangelele ukuthi Unkomo uza kuba nguye obusa ilizwe leZimbabwe. Kodwa kuthe ngesikhathi sokhetho inenge lavota ngomhlobo okwabangela ukuthi uRobert Mugabe abe nguye inhloko kahulumende. Kuthi ngokuya kwesikhathi kwaqala ukungahlaliseki esigabeni seMandebeleni, uMugabe wathumela amasotsha eGugurawundi kwafa abantu abaningi kakhulu okwabangela ukuthi uNkomo alobelane isivumelwano loMugabe ngomnyaka ka-1987 i-Unity Accord. Wathengisa isizwe sikamthwakazi na uNkomo? Umqalisi ziba wenhlelo zethu ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZibra.
Hayi kumqotho lokho siyezwa umbuzo lo ukhulunywa lapha nalapha nabantu ngeLancaster House kusiyavunyelwana ukuthi kube ne-ceasefire. Kwaba khona lokhu ukuthi kukhulunywe lokhu ukuthi khona ekhethe uNkomo ukuthi khona ilizwe leli engalithola beliphiwe linjalo liyilokho eliyikho khona yini, kumbe njengoba kulo mngcelo laphana kaJameson angathola ukuthi kuqunywe laphana na ukuze isabelo semathebeleleni sizimele njengomthwakazi sizimele sodwa. Wala uNkomo lokho sibe kwazi phela ukuthi uNkomo wazakala njengokuthi nguchibhu wachitheza. Ibala leyo ukuthi chibhu wachitheza lelo walithola emashonaleni babemncoma behamba layo umuntu odawafa umsika bona laba ochinamano and so forth wayevele ehanqwe yibo. Pho-ke kwabanzima yena ukuthi exexebulethe naye laba kabasale bezimela ngale erodisha liyane ngale iZimbabwe ngapha kube nomthwazi ukuthi ilizwe liqunywe. Azengethanda ukubetraya abantu after fighting istruggle abantu bendawonye.
Wena ngokubona kwakho umnumzana Joshua Nkomo ungathi ngumuntu owathengisa na isizwe sikamthwakazi nxa sikhangela ukusayinelana lo mnumzana Robert Mugabe i-Unity Accord?
Unkomo kathengisa ngamuntu lapha. Isikhathi seGugurawundi sasiyisikhathi esibi kakhulu. Unkomo walamula inengi yasala isembuthweni, iZibra yasala lokho esombuthweni in different camps or barracks yikho lapha ikhona iZibra. So ke laba abalutshwana babe sebephumile bayakwenza labo umkhankaso leyodisident leyokuhlamuka whatever one might call it. Unkomo laphana wabona ke iground ibulala abantu babengelazikhali kutshiswa abantu betshiselwa imizi abantu bebulawa kubi ngathi zibulawa inyamazana. Ngalokho ke uNkomo wabona ukuthi khona angaqhubekeli phambili ngempi ekumbe ukukhupha umbutho wonke weZebra. Singakhohlwa ukuthi bona lawo amakhomandazi ayesebochiwe esesejeli olukhawuthi umasuku labodabengu. Umumo lwana wawuza kuba mubi kakhulu empilweni zabo. Bonke labo velapho wakhimu babengasoze bephume. Soke unkomo akazenge ethengise isizwe sikamthwakazi ngobana leyani impi yayingalamalungiselelo ayo njalo yayingakhangelelwanga ukuthi khona umbutho weZipro ungajoyina kuliwe kubanjwane sibili izikhali singakhohlwa ukuthi zasezithethwe abanye sebesembuthweni ku-National Army including mina ngokwami ngase ngingenile ku-National Army so kwakunzima ke laphana-ke ukuthi khona sithi ngeimpi iqhubekele phambili abanye bangali abanye bangali ngalokho kunkomo kuyasayina laphana kwaba lokudedelana kwathulwa abantu basila ngobana igugu round yayisilwa labantu ababengelazikhali so-ke ngalokho-ke hhayi inkomo kathengisanga lutho laphana ngobana wavuma kuphela ukuthi kusayinelwane i-unit accord isisayiniwe leyo i-unit leyo bangaki labo abasuka lapho abasuka khona basiya kuma-assembly point abo ngoba bahamba bayahlala enkaya yayithiwa yini i-assembly point yakhona babeke izikhali zabo phansi basebesiya ngaphi unkomo wayengela ama-distant awayewathumile ngobana unkomo soziqalise impi ezikhali ezerekeni so unkomo kasengevele ethengise laphana ngoba nombutho omningi umbutho weZipro lokhu ku-ami abantu sibili ongazonithiwa khona uyalwa sibili laphana ngilabo ogwesela labo then the rest yabo bona labo abanye bakhona ngobani ondevu siyakwazi ukuthi babengaphi ondevu ziqamula amankomo itsho lawo kodwa-ke kwakungumbutho yini lo kumbe wawumuzwa ngedwa nje ukuthi khona omunye ufuna ukuya-operate laphana kungenale structure beripota kubani sikunanzelele khona lokhu sikunanzelele njalo singikhuluma kakhulu ngakho
alo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra kusasa siyaqhubeka ngodaba lwethu lapho esizaxoxa lomunye njalo thiyani indlebe kungaba kwabangelwa yini ukuthi indawo yeKariba iphiwe igama leli yona ingeyamatonga idamu leli lakhiwa ngomnyaka ka-1956 ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mutenda Chilumbo ovela khona le eBinga uthi injongo ikhanya yayingeyokuqhelisa umbuso wabavela entshonalanga
akuphikiswa lokhu ngoba vele labo amashona beyakwazi ukuthi akulabizo esishoneni elile meaning elikhuluma ukuthi Chirundu kumbe Kariba babo betshintsha befaka u-R okwakusebenza khona u-L yindawo yamathonga la masiko akithi yiwo vele ayenziwa esiwahloniphayo endaweni zona leziyana size siyobamba i-Victoria Falls thina njengebandla le-MRP we are geared to consolidate the Zambezi province ukuthi ibe in the process towards self-determination ngoba silwela ukuthi konke lapho okulamasiko esintwini for the people of Matabeleland amasiko kavuselele thina sithi iprovinsi yethu through i-MRP izaphuma kubhela ngoba akula elinye ibandla eZimbabwe elikhuluma nge-self-determination ngaphandle kwe-MRP i-MRP ikhuluma ngokuthi abantu benze njani abantu bakhululeke endaweni zabo so thina sibona ukuthi abantu besishone ngesikhathi betshintsha amabizo befaka wesishone se-process of to respond to the demands of the Grand Plan of 1979 to shonalize the whole nation. So tina city high, tina asivumelani lakho khonoko.
Bona abolimi lwesitonga baningi kakhulu yini eZimbabwe ikakhulu nxa sikhangela ukuthi kabaveli eBinga kuphela.
Abantu besiphongeni abakusimtshembu bangasithatha abantu besithongeni abase-Victoria Falls Mola Mayovwe Jongola Kathenge sinamsanga size siyobambi kazungula Chief Wange Chief Nekathambe lo chief uchiefu lo owayenze i-accident kathesi lo wonke ama-chief lawana indawo leziyana zingabanjaniswa definitely we are going to constitute our province and akula number of people that is legislated or stipulated to constitute to a province iprovinci vele ayila number estipulatiweyo ukuthi iprovinci kufuze ukuthi ibe le number engako there are circumstances that can lead to a sovereign province
ungasitshela ukuthi khona ukuthi Kariba kumbe Kaliba lokuthi Chirundu ngesitonga kuthini
ngiyabonga baba Chris ukuthi Kaliba
ngesithonga kutsho ukuthi sikhuluma ezindebeleni sikhuluma leliba ukuthi kaliba kutsho okuliliba okuncane kwakulelitshe elaliphumile ngesikhathi kuyakhwa iCaribbean Dam elalikhiphe small top notch so abadala babesithi ungayenza imistake unganyathela lapha suhambile so ungakudingisisa uzathola ukuthi lithi kule meaning bona nxa sebefaka u-ara laphana akula meaning there is no literal translation kumbe direct translation of that ngesihlobo sabo ukuthi chilundu not chirundu chilundu kutsho ukuthi if you check at the chirundu border post uzananzelela ukuthi the area is mountainous so ngesithonga ukuthi chilundu kutsho ukuthi sikhuluma nge-mountain intaba that's what it means in short
Hello ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party ube khuluma ecingweni le Studio 7 esebhinga Amalungiselelo ombuthano wokukhumbula inkosi uMzilikazi izizalane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweMelika abikwa esekusibanga esikude minyaka yonke ngenyanga kaMpandula izizalane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweMelika ziyabuthana kudliwa inyama lokudla kwesinto okuchiyene ukugidwa lokunye Sixoxe lomunye wabaqoqa lombuthano omnumzana Mkhululi Ndabambi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Amalungiselelo esikhumbuzo senkosi yethu uMzilikazi ahamba kuhle sibili. Umdlalo siwuplanela ukuthi ube khona nge-weekend yemhla ka 5 September okuyiyo iLabor Day weekend ngapha eMelika. Kutsho ukuthi mnyaka lomnyaka siyabe senza nge-Labor Day weekend yabe siyakhonapho which is the first Monday ka-September. Lo nyaka senzela e-Washington DC. Hayi sekulamawetela sibili asebhukhiwe lama-venue nge-Friday siyabe sifika nge-Saturday ikho lapho kulo mdlalo khona silama-program then ntambama bese sekugidwagidwa. Ngesonto ngesunday hayi siyabe siwosa nje sesigcinana khonapho bese kudlalwa ibhora hayi ngomvulo-ke abantu abaningi babe sebephenduka kodwa hhayi amalungiselelo in high gear hhayi abantu esibili bakukhangelele lathi
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi liqoqa njani kuhamba njani ukuthi kuhambe ngendlela elikhangelele ukuthi kuhambe ngayo amakomiti lokunye okunjalo kumi njani
indlela esikwenza ngayo sile national committee yonje eguida umdlalo in general ekhetha lokuthi siya kuliphi idorobho next year lo nyaka njengobana sikhethe e-DC kule local committee e-Washington DC sisuka lapho e-Washington DC siyakhetha idorobho esiya kulo next and bona labo abahlala kulona leli dorobho bazakwenza i-local committee committee i-local committee isebenza le national committee i-national committee yiyo eguidayo and njengoba ilizwe i-America inkulu we get a taste of i-Midwest kubo Washington DC esigodlweni ngale siye sekubo Texas sisake savela kubo Atlanta so siyazama ukuthi wonke umuntu abe involved and kube specific ukuthi sithuye si-experience impilo yakhona ngapho lapho okukhona okunye futhi siyabe sifuna ukuthi njengabantu bokuza lathi i-culture yethu imemetheke abanye labo beyibone lathi okuhle lathi okwethu esikukhulisayo sikutshengisele lapha e-America ama-Native American ngabantu esingahlali labo kodwa ngabantu embhalweni sasibone kuma-writings ukuthi ngabantu ababele-African influence and ngabantu abafida labana amakhiwa eqalisa ukufika ama-pilgrims babaphekela isitshwala okutshengisela ukuthi silema-similarity thina lathi siyabe sifuna ukuthi sitshengisele okwakithi mhlawumbe lawo amanye amagrubhu wona lawo azobona lathi okwethu kumbe okunye kuyahambelana
abalaleli bengafuna ukuba kwazi ukuthi kuyini okwenza lenze lesisikhumbuzo minyaka yonke, kuyini okuqhakatheke ngaso, njalo kukhona yini okungafundwa ngabantu kakhulu abasakhulayo ngakhona okwelikwenza.
Siyahlangana ngomdlalo lo oyinkosi uMzilikazi ngoba thina yikho okwakithi. Uma silapha into esithola lathi siyikholisa ukuthi sihlanganele ngoba njengabantu beMathebeleland ikakhulu singabantu abakhona befunda ukuselebrate izinto zakithi, ikakhulu thina esesabalekela ngapha sahlala ngapha. Njalo lapho esihlangana khona kulamabhizimusi abantu babonisana imbono, okunye uyabona omunye esenza into la wawuyifisa ukusubona la uthenelisa ukuyenza. Kodwa hayi kuba i-wealth of information ever exchanged labantu behlangana bazane connectane labantu esagcina nakudala. Okunye nje i-therapy engeke wayithenga ngemali, lokuthi abantu abethu labo bebone ukuthi ezinye izinto esizenzayo ama-forum ethu sesizama ukuthi abe-relevant abe-americentric njengabantu esesihlale lapha e-America. Kukhulunywe ngamaphepha okuncedisana izikolo, amafizi, i-health, okunye kumnyaka le edlulileyo kwaba lomunye uprofessor waba le-presentation ngentolwane, wathatha ama-graduate students akhe sibe la itatisha intolwane, wabuya waba le-presentation. It was very very captivating. Into esikholisa kakhulu and lapho esithola khona i-information lokuhlangana labantu esasikwazi ukudala.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ongomunye wabaqoqa isikhumbuzo senkosi uMzilikazi ngapha kwele Melika. Okwamanje ke sike sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi abalandeli bebandla leCitizens Coalition for Change sebesungule isikhwama sokuphathisa abanye babo abachiselwa izindlu ngesikhathi sesililo sikankosazana Mo Blessing Ali eChidungwiza. Iphephandaba leHerald lelodaba lokuthi unobhala ubona ngokwezimota kumanisipala weHarare umnumzana Martin Chimombe ubotshiwe esetheswa icala lokuhuquluza izimoto zabantu azikhulule abantu laba ababe bebotshwe ngoba besephula imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi abesindebele abahlala eBuhera sebejabule kakhulu ngenxa yokuthi sebezafundiswa ulimi lwabo olwalungasafundiswa ezikolo eziphansi kukanduna uGwebu khonale eHara eBuhera. Okwamanje ke silaleleke amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 njani, siyaphila thina. Hayi siyalibonga kakhulu usizo lwenu ulisazi ngakho konke okusemhlabeni wonke jikelele. Ngikhuluma ngalabo abantu abaphandle kwamazwe ikakhulu laba bantu base-South Africa laba abathi sebengama-group asefisa ukuze ekhaya. Ngizwa kade ekhuluma lo mama usithandekile mbuza ukuthi ekhaya abathi bengafika benzeni. Hayi impendulo nje wena kasamphendulanga. Impendulo isithi wena ekhaya kusekhaya, ekhaya kusekhaya. Masudubeke kakhulu lapho khona ukhumbule ekhaya. Okunjengohlelo lwabo lwana usegulo ukuthiwa ukhumbule ekhaya. Ukhumbule ekhaya, ekhaya kusekhaya ngoba ngisho ngalokhu ukuthi noma umuntu sehle washona wadlula emhlabeni isidumbu sakhe sibe selwekhaya. Ekhaya uyaduba kusekhaya, uzufe usekhaya. Kodwa nxa usekudeni uqala ukudubeka ngalindlela abahlupheka ngabo abantu bethu khona ngapho sasiye bathatha khona lenxa sethe badlula emhlabeni. Nxa esehluye kuzibuyele sahamba ngenyawo kungasikho kugula esehluye. ukuhlulwa ukuseswetu yabuyangani wathi Moses shonile ke lapho uzaliswa ngayiphindela njani lizwe leZimbabwe lalolisadalala lidonsa ngezibuhlungu kangaka ngakuthiwa kuyangami bona kabeze ekhaya abeze ekhaya bezohlupheka bekonapha ekhaya ubheka njengawonke abantu sizadlala bidelele sidlala bonke sikudlayo kuze kuye umlima ngenele njengalokho akwenza ebantwini bakwaIsrayeli bakhipha eGibhithe ebugcilini hayi bazapho ubuphume ugcilini khona kuyasithembisa sizaphuma ebugcilini bezilongo sithanda uNkulunkulu wasidala ngokusithanda hayi ugcilini siyaphuma siyafuna kasifune ugcilini sizaphuma yisystem sembanikezwa sona mina sona lesi ebugcilini sizaphuma ngiyabonga uNdebele
ngibingelele kustudio 7 abasakazi abahle abalaleli abahle ndawo zonke kambe kunamuntu mpela olengqondo epheleleyo ongayala ukuthi abantu bayenze isikhumbuzo esikababa uJoshua Nkomo onguye owalwela lelana lizwe lakhululeka namhlanje baphethe babusa bahlukumeza abantu left and right bayakhohlwa ukuthi lelo lizwe umuntu walilwelayo wasungula leyo mpi nguye ubaba uJoshua Mqabuko Nkomo namhlanje sebeyalela abantu ukuthi bayenze isikhumbuzo sakhe kambe kanti izinuka amakhwapha yini linabantu bezani lamapholisa eni alike lizinuka amakhwapha njengihloniphe isizwe likhumbule nokuthi lokudla konoko elikudlayo namhlanje kuze kufike ezandleni zenu kwabuya kanjani hayi alike lizisole mani alike libe ngabantu liyekele ukuhluphana nabantu ngezinto ezingalangqondo
Salibonani, salibonani. Hey, sile nkinga ekhaya. Ngoba kahle kahle bantwana akwenzeki yini ukuthi singathi wonke lama opposition party ahlangane as one party kuphizana. Then after that iparty ngenye singabuyele esayidini layo ngoba izano le ayi makulokho kusiba ngama party afika 5 6 ama oppositions ngeke izisuke zani. Serious, so besikhale futhi ngemva kwama elections wana la. So besikhale, angabe nje kuyenzeka ama party wonke nje ahla nganabe iphathe iwani kuphela for ukususizana then bese kubonakala after kube iphathe inyanga yini izibuyeleleke la ethanda khona ngoba serious makulokhe kunje hayi bona ngokwenzeka last kungu-2020 kwabuya wonke amaphathe wona la ayelo omunye wayebuye nikeza kithi ngalabantu izimali bavela baphuma ku-MDC bonke abantu so hayi
Salibonani balaleli we-Studio 7. Salibonani sisebenza e-Studio 7. Ngiyalibingelela lonke bantu beZimbabwe. Ngizwe lapha kula bantu kade befakaza ngomdala uJoshua Nkomo. Nathi singabantu abakhalayo ngoJoshua Nkomo ngoba izithembiso ayizithembise zona. Ngabe yena nguye osembusweni ngezithembiso zakhe. Ngabe ilizwe leli likhatshana. Unkomo wayetshele wathi ogogo abayeluka izihluzu, omama abayeluka amacansi. Abathi umuntu wonke ophiwe ithalente ezandleni zakhe lizamele alibonakale ukuthi liyamphilisa. Namhla konke sikwenzayo thina ukuthi sizame ukuphila. Sama ministers. So khona phana kuyasichaka khona enhlizweni zethu ukuthi kade singasebenzela ababusi ngandlela abantu. Siyalima imali zethu zingena kumaphini ababusi beze besitshengise betaya bamaphini yilawo. Khona khona kubuhlungu kakhulu. Kubuhlungu kakhulu. So sithi ukuthi kabake babone kuhle. Umbuso wabo kawumuhle. Umbuso wabo unzima futhi umbuso wabo umubi kwabanye abantu. Ngeke ukuthi ukhokhele abantu thathe into zabantu ngenkani ukuthi ngoba soze bakubuke. Kubuhlungu kakhulu. Siyamkhumbula kakhulu uJoshua siyamkhumbula kakhulu ngoba yena wayezimisele. Melindoda lethi umuntu lo wayethunywe uNkulunkulu wayengasolo lokukhethwa kumbe ukuthole sithi ngikhethayo wayekhethiwe nalapha azalo kodwa amamenemene wona hata sekhethi kwabehlula ngoba bona bathi belayi bangena la eParliament bathe bengene la eParliament bathi minister with that portfolio leli bala labanzima kabi wenza nguminister ongena portfolio njani enguye omela bisi imali yelizwe enguye owasayinela imali yelizwe bona bathabele ukuhlala ezitulweni bengakwazi ukuthi imali bazayithatha namhla bahlukuluza isizwe ngendlela ebuhlungu amanesi kaholi amateacher kaholi abantwana abafundiswa ngabazali babo ngezimali kodwa namhla abantwana laba bangeke banceda abazali empilweni ngenxa yomsebenzi wezana hayi ayikibeke phansi ayikibeke phansi yekele abanye abantu bake bathathe yona izano ngokwayo kuyabe imelishele izaphu ngoba bangena bebonke la namhla sisithi vele ya noma kanjani akulozangena kweze kubuya uNkulunkulu bakuthatha ngabona
hello Studio 7 salibona nonke abasakazi abahle hayi bakithi sizwa konke okukhulunywa uthi uNkomo wathengisa umzima bakithi ukufa kwabantu akuchiphanga ubaba wayesebonile ngamacabuko ukuthi abantu isizwe sikamthakazi siyaphela. La emqondisi nxa wamaphambi kwabantu washo wathi uNkomathenza, kulahlekile nxa iphambi kwabantu afana ngatsho njalo. Umntwana omncane ubonisani phambi kwabantu, akatsho ukuthi ubaba wasingenisa nje ngokuhlupheka evikela abantu. Njalo bakithi ngicela lingababazi ezinye izinto, watsho ubaba uNkomathenza wathi kuzaba lo mlilo obhebhenta uMalanga, lingawubabazi. Liyakwazi ukuthi lingababazi ezinye izinto, zizabuya kini sezibuya sezitshisa njalo. Hayi kani kubabaza, ubuhlungu konke okwenzakala khona lo, kodwa okunye sekunanzelele sibone ukuthi nxa bevukela nabona kuyini okwenzakalayo. Siyathanda sibili kubuhlungu, asitsho omunye lomunye okhethwe nguNkulunkulu ngozalibusa. Akekho okwazi ukuthi ngubani ozathola ukubusa ngo-2023. Ungazitshaya isifuba ukuthi ngizangena embusweni, hatshi ungangena. Asikhulekeni sithi uzakhethwa nguNkulunkulu, nguye ozangena, nguye ozasikhokhela ngaleso sikhathi. Siyabonga shakaza muhle.
Sanibonani basakazi baka Studio 7 nabalandeli bawo. Ngiyakhumbula nje ukuthi ever since iMDC ingena ekhethweni ngomnyaka ka I think it was 2001 khona lapho beqala nje ukungena ku ballot box. Abakazi baluza ama elections, beluza ku ZANU PF. IZANU PF ihleli riga ye in ye out. So umbuzo wami sekuthini ke, bazokwenza futhi njalo ngalomnyaka olandela? Sikukulungiswa kanjani lokho, ngoba siyazi ukuthi bazorika, angeke baze bawina ama elections free and fair. Bazorika amaZimbabweans, niplana ukwana kwenziweni singahlangana nalolo hlupho, ngoba after that kuzoqhubeka abantu behlupheka kanje. Iplani ithini uma kungenzeka noChamisa abuye kule conversation aphendule, siza ukuthi yena uplana ukuthi kwenziweni, ngoba esikwazi ukuthi abantu bazohamba bayovota njengehlala yenza iZANU PF iluze elections but barike kuzoyenziwani.
Siyabonga. Lawo ke bekungamazwi yenu linabalaleli bethu, lisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lamuhla likhefu lokuthakazelela uzibuse welemelika waba khona ngomnyaka ka-1776 lapho kuze kulwiwe khona labavela kweleBhilitane. Leli lilanga eliqakathekiswa kakhulu njalo lilemcimbi eminingi eyenziwayo ebalisa ukudubula inhlansi zamafireworks endaweni ezitshiyeneyo. Abantu abaningi bayavakatshelana bebuthana bezijabulela. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Jerry Thwala Jackson, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Msakazi, ilanga lokujabulela uzibuse elizweni seMelika liyajatshulelwa kakhulu nguye wonke umuntu. Ngelinye lamalanga amakhulu kakhulu phakathi kwelizwe, njalo phose nje ngathi phose wonke umuntu elizweni uyama uyamisa yonke into ayenzayo phela abe ngomunye wabantu oselebrethayo. Lilanga elikhulu kakhulu mpela. Kanti-ke nxa ukhangela-ke sesiqathanisa mhlawumbe lozibuse wakwelekithi eleZimbabwe, ngibona ngathi kuhlukile kakhulu, ngoba uzibuse weZimbabwe wasuka wathathwa, mna ngingathi kumbe ngithi wahijekwa ibandla leli elilo hulumende obusayo. Kwakusika kusuke kube yinto yabantu bonke, kungathi kusuka kube lilanga nje eliqakathekiswa ingxenye yabanye abantu, kodwa hhayi wonke umuntu, ngoba abantu abaningi lokhu besikhona kabakhululekanga. Ngakho lo zibuse uyise kubo. Ngakho nje ngingathi singafunda ke kubantu baseMelika ukuthi nxa ngabe kuthakazelelwa amalanga njengelanga likazibuse, kakufuzanga kube la maqembu angathi wona asehijacker, kumbe abe sezichamahlombe eziqhenya ngokuthi bona yibo abazaphatha injabulo mayelana ngelanga leli, ngoba besithi bona yibo abakhulula ilizwe. Kuleli laseMelika wonke umuntu nje wamukelekile, abantu bayazibisela, kube mnandi kungela qembu elithi lona yilo elenza kwaze kwaba lozibuse.
Indlela ilanga likazibuse walapha eMelika elithakazelelwa ngayo, ubona ungani yindlela emanyanisa bonke yini abantu beleMelika?
Njengoba ngitshilo umsakazi enkulumeni yami nje esanda kuhlula lapho, ukuthi ngempela-ke abantu bonke kuleli lizwe nxa kusiza elangeni likazibuse, cishe wonke umuntu uza ndawonye. Akekho okhangela omunye kumbe oza egqoke impahlana ethile ile eke eyi eluphawu lwekhembu elithize basuka abantu bendawonye njengezizalwane zelizwe hhayi amalunga eqembu thizeni ngakho ke ngibona ngathi mina leli langa lokuthola uzibuse kwezwekazi lemelika mpela uyamanyanisa abantu bonke abantu bayakhohlwa nokukhohlwa ukuthi bangamalunga amaqembu athiyeneyo.
Hello-ke ngumnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngu-half past seven ntambama.